Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibongeke uThandono Kawande obesiphake indaba zolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-9 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhothama kwendlovukazi yakwelengilandi u-Elizabeth wesibili kuchiye abantu bomhlaba wonke kunye leZimbabwe belembono ehlukeneyo ngaye.
Ngendlela esibona amalungiselelo esihamba ngayo, sibona ukuthi kutshengisela sobala ukuthi umntanakhe laphana uPrince Charles sekungenzakala ukuthi agcotshwe.
Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa ucele ibandla le-ANC elakelwe South Africa ukuthi lincede ibandla lakhe kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yezokhetho.
So in South Africa, finally, this is human. I'm finally in city Zanupia. Then Zanupia, Zanupia, Bugela, my citizen. Zanupia, Chonjama, that's why our people are flocking into South Africa.
Ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalo kuma-by-elections awamakhansila ebulilima sokuliphe umdlandla wokuthi lisebenze nzima ukuze linqobe kukhetho oluzayo.
Into emqoka yikuthi kona into lezi zasuka zonke kuqedwa ukulungiswa umthetho weZimbabwe esikuthi i-constitution. Bekhona labo baba khona eParliament kusukela isikhathi sonke sona lesiyana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhothama kwendlovukazi yakwelengilandi u-Elizabeth wesibili kuchiye abantu bomhlaba jikelele kunye labeZimbabwe belembono ngaye ehlukeneyo. U-Elizabeth ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minemine lasithupha 96 ngemva kokubusa okweminyaka engamachumi ayisikhombisa 70. Abanye bathi impela umhlaba ulahlekelwe, kodwa abanye ngabathi eleBhilitane lisetshenziswe nguye undlovukazi lathumba lagqilaza amanye amazwe omhlaba. Ukuhlaziya imfa kandlovukazi u-Elizabeth sixoxe lo mnumzana Difa waJabi Bhangodube, saqala ngokumbuza ukuthi kuyini okwenzakalayo khona le eNgilandi.
Isimo okwakathesi babugande sisathuli akukabi lokutshengisela okukhulu kakhulu, ngoba njengoba sisazi ukuthi kusuke ekuseni abantu kade beloko besabambe elokuthi usalukazi akazizwa kuhle ungumuntu ophathekileyo. Yingakho sigcine sibona laphana abantwana babantwana bakhe besuka ngapha eLondon besiya khona ngale eBalmoral Castle eScotland behanjiswa ngendiza ukuthi bahambe bayebona ugogo wabo. Kodwa-ke kuze kwathi nje kathesi sekusiya kwelantamba maye lapho kugcine sekuvezwa khona sobala ukuthi hayi usethule. Yingakho ke okwakathesi ke isimo akukakabile lokunengi okusatshengisela ngaphandle nje khona ukuthi kusaseyinto abantu nje basahlahlamehlo basafuna ukuthi babone nje mhlawumbe ukuthi kuzaqhubeka njalo. Le mlayezo akukabi khona imlayezo esakhitshwa ukuthi mhlawumbe kukhona okuzafana ukuthi kwenziwe noma njani, abantu basalindile.
Manje ngokuzwa kwakho omelamayo uPrince Charles uzathatha nini intambo zakhona ezombuso?
Ngendlela esibona amalungiselelo esihamba ngayo, sibona ukuthi kutshengisela sobala ukuthi umntanakhe laphana uPrince Charles sekungenzakala ukuthi agcotshwe kusasemasinyane, ngoba njengoba sazi ukuthi ubukhosi lobo akufanelanga ukuthi kuthathe isikhathi eside kule vacuum kungela muntu ophethe intonga yobukhosi. Ingakho sekungenzeka ukuthi agcotshwe la emasinyane sibili kakhulu, ngoba njengoba sazi ukuthi lakhona eNgland kusanda ukuqokwa umongameli omutsha, uPrime Minister omutsha. Yikho kusase lezinto eziningi kakhulu esadinga ukuthi lokubuseka kwelizwe okuqodo njalo okuqondileyo. Njalo akudingeki ukuthi kuze kube le vacuum leyo ukuthi ugcine sokungena umoya kusekutshengisela ukuthi kule confusion, kodwa kudingakala ukuthi isizwe siqoqeke ngendlela yobukhokheli.
Amazwe afana leZimbabwe ubona ngani bazamkhumbula njani uQueen Elizabeth?
Amazwe afana neZimbabwe abantu bamkhumbula ngendlela eziningi ezihlukeneyo. Bakhona abanye abakhala kakhulu ngokuthi usetshonile, kodwa ke kube njalo kube khona abanye abakhomba ngumunwe lo mkhulu ukuthi kungenxa yokuthi ziningi izinto ebekade ezenza noma ziningi izinto aba lombandakanyeka kizo ezenza ukuthi sibone amazwe afana labo Zimbabwe noma nje ngithi Africa yonkana sibone isiba lobuyanga obukhulu kakhulu kungenxa yezinto ababezenza bethatha ngisho lamakhosi aseAfrika iningi lawo ukuthi uze wazakala ukuthi uyinkosi yeqiniso kwakufanele ukuthi ubuye uzovuma embusweni kaQueen. Njalo kusafana lokuthi kule ndondo yakhe uQueen, indondo leyi etshengisela indondo bathi indondo yakhe enkulu kwedlula zonke indondo itshengisela inglozi nqabe kubhala ngesikhiwa bathi ingilozi eme phezulu kaSatani. Kodwa ke okuzwisa ubuhlungu abantu abaningi ikakhulukazi abantu abamnyama ukuthi uSatane lo abamtshengisela kuleyo ndondo uSatane kungumuntu omnyama, njalo into esezayibona indlela umuntu lwana inglozi lena eme phezulu komuntu omnyama ngakhona indlela esezabona labo John Floyd labo Floyd abeMelika bebulawa ngamakhiwa bebulawa ngendlela ezifana nayo.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Pangodube ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBlitane. Umkhokheli webandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usicele ibandla le ANC elakwele South Africa kanye lamanye amabandla wezombusazwe aweningizimu ye-Africa ukuthi bancede ibandla le CCC kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yokhetho abayithi isekela uhlangothi lweZANU-PF. Ugeina Kumede we Studio 7 uxoxe lomsekeli kasomlomo webandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga kakhulu. I-South Africa is very important endabeni yokulungisa ke inkinga yaseZimbabwe. Inxa yokubana silabantu more than 2 million amaZimbabweans aseSouth Africa and kufanele ukuthi sibe lokuzwanana ukubana silungise indaba yaseZimbabwe, because ukusuka kwabantu beZimbabwe besiye South Africa is not a foreign policy issue South Africa but it's a domestic issue. So kufanele ukuthi kube lokuzwisisana and thina njengohulumende obuyayo we have to seek an understanding with the African National Congress lokhulumende weSouth Africa ubana sibonisana ukuthi how do we get a soft landing thina silungise indaba zethu domestically, and iSouth Africa must help us ukupusha envelope yama reforms ngenxa yokubana abantu basuke South eZimbabwe bese South Africa is political and economic refugees. So kufanele ukubana sincedisane ukubana silungise ke inkinga South Africa fa sincede ukubana sizincede thina njengamaZimbabweans. How do we help ourselves? Siyazinceda nxa kulama reforms kwenze ketho lube luketho olusemthethweni njabe kulandelwe ke okubhalwe phansi okwarecommenda iSouth and African Union. So iSouth Africa kufanele izwisise ukubana akufanelanga i-treaty ZANU-PF njengeZANU-PF yakudala. Le iZANU-PF evukela ama-citizen ab iZANU-PF etshontsha ama-vote, that's why our people are flocking into South Africa. So kufanele iSouth Africa isincedise ukubana si-resolve the domestic political disputes eziselizweni ukubana nxa singalungisa lokhu our people are able to come back eZimbabwe ukubana siyakhile izwe lethu labo they will be able to then have the stability on their economy sebe resolve indaba ye migration eyiyo elidubo between the two countries. Ngiyabonga.
Siyabonga lathi ke Gift Ostalos Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uGaina Gumede weStudio 7 uphinde waxoxa lomnumzana Joseph Chuma olilunga leCentral Committee yebandla leZANU-PF. UChuma uthi kavumelane lokuthiwo libandla leCCC.
Kwesinye isikhathi yiko lapha obona khona umahluko phakathi komuntu owazi into ayenzayo nomuntu osuke ubona ngathi akakwazi into ayenzayo. Njenganini lapho okwathi khona elinye ilizwe libuye lizophatheka ngento ezenzakala kwelinye ilizwe. Ukuthi khona umnumzana uJamisa acele ukuthi i-ANC kumbe ilizwe le-South Africa libuye lizoncedisa indaba yama-reforms lapha kwelakithi eZimbabwe yinto emangalisayo ukakhulukazi umsebenzi kuphuma emuntwini oqeqeshileyo oligwetha onjengoba baba uJamisi. Into emqoka yikuthi kona into lezi zasuka zonke kuqeda ukulungiswa umthetho weZimbabwe sikuthi iconstitution bekhona labo baba khona eParliament usukela isikhathi sonke sona lesiyana belawo ama MPs abo oyikho lapho okumele kulungiswe khona indaba zama electoral reforms. Behluleka ukwenza ngesiphitiphiti ngoba asiyonto elula ukubana ulinganise iconstitution lama reforms abe funakala yinto ukuthiwa yiprocess ngesikhiwa, and leyo process iyenzakala la kathesi. Siyabona imithetho iloku ilungiswa ialignwa lezinto ezivuze zibe khona, kwenzakala nsuku zonke edale leParliament lapho abalama meli khona ngale labo njengebandla leTPC. Yikho lapho kumele kuye khona ngale kutshutshiswe ukubana indawo lezi zilungisiswe, hatshi ukubana ufuna ukuthatha ubuyithi bethu esikuthi ngesingezi isovereignty yethu usufuna ukuyayijikela phandle kweyadi ukuthi abanye abantu beyibambe. Akwenzakali khona kwana, abasebenzise amalunga abo aseParliament ukuthi kona into lezi zilungiswe. Njalo khona kwana kwakhulunywa ngumongameli ubaba uMnangagwa ukuthi kona asihlanganeni sonkeni sikhulumisane ngezikhathi zonke kufonye into yiPoland. Yikho lapho kumele ngabe labo babuya khona phana kufaka imbono kukhulunyiswane kulungisiswa izinto lezi, ngoba ekugcineni ilizwe lethu sonke, iZimbabwe yethu sonke, sifuna kulungela umuntu wonke sisonke sindawonye.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga eCentral Committee ebandla leZANU PF obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalo kuma-by-elections awamakhansila eBulilima sokuluphe amandla okuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo. Leli bandla linqobe ezigabeni ezimbili phakathi kwezintathu ebezincintiswa. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla saleli bandla eBulilima umnumzana Mduduzi Chuma.
Ukunqoba kwethu kuyasinikeza umdladla kakhulu ngenxa yokuthi kusitshengisela ukuthi amandla eshwafakile sisebenza singena ebantwini baseBulilima. Sihambisa umbiko kaPresident Nelson Chamisa lwebandla le-CCC, abantu bayakwamukela njalo abantu bayafisa ukuthi bajintshe. Ukunqoba lokhu ngenxa yokuthi sesisebenze kakhulu, njalo thina besithe singena kulolu khetho besizama ukuthi sibona ukuthi ama-strategies ethu asebenza yini. Ngakho-ke impumela yalolu khetho sitshengisela ukuthi sihamba endleleni eyiyo, njalo abantu bayasizwisisa, njalo bafisa ukuthi ibandla le-CCC likhokhele.
Kukhona yini okumqoka Chuma elakwenzayo eBulilima okwenza lanqoba okungafundwa mhlawumbe kusetshenziswe libandla lenu kukhetho oluzayo ukuze linqobe kwezinye indawo?
Hayi, ukhankaso lwehlukile izigaba ngezigaba, okusho ukuthi okungakusebenza eBulilima kungaya kungasebenzi ezishabane. Thina nje asenzanga lutho olutheni ngaphandle kokuthi sihlale phansi sangena ebadaleni sabonisana labo ngendlela ibandla le-CCC elifisa ukuthi likhokhele ngayo kakhulu ezabelweni zethu. Sasesinanzelela futhi sasesicubungulisisa ibandla elibusayo kakhulu leZANU PF. Sananzelela ukuthi kulalapho elisilela khona, sananzelela ukuthi lilama weaknesses amanengi, sasesithanda ukuthi sigcile kakhulu lapho abalama weaknesses khona. Yiwo kwenza ukuthi ekugcineni siphume lama councillors amabili ezigabeni ezintathu baba.
IZimbabwe Electoral Commission sabona iveza ukuthi kulabantu abangu 31 abancediswa ukuvota esikolo seMalalume ngoba bebikwa bengaboni emehlweni. Uhlala esigabeni, yebo kulabantu abaningi kanjalo yini abangaboniyo eMalalume?
Baba Nkomo, lokho kunzima. Angazi ngibona iziphofu ezingu 31 kumbe ezingu 34 esigabeni saseMalalume. Kodwa ke okwenzakalayo ukuthi ungananzelela laba bantu abangu 34 actually bancedisa ukuvota from u-8 kusatshaya u-half 12 kuqondana lesikhathi imota kaminister u-Evelyn Ndlovu iyayilanda abantu isabathatha ezindleleni ifike labo e-police station ibanikeza abantu ukuthi babancedise ukuvota. So iZANU PF yananzelela ukuthi isidliwe yasiselusa abantu yasiyenza engathi mina yi command voting. Bakwenza kakhulu futhi khona lokho esigabeni sasemafeha. Which is after half 12 imodeli yasuka futhi yathwala abantu esigabeni sasemafeha futhi baba yenza kanjalo lasenswazi. Babenza futhi i command voting nale ukuthi abantu befike bethi bona ababoni kumbe bakwanisa ukubhala indlela iZANU PF esiyenza khona ngenxa yokuthi bayibona ukuthi abantu abafuna ukuthi bavotele.
Hello ke ngumnumzana Mduduzi Chuma isiphatha amandla sebandla lesicc ebulilima. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umhlangano wabalwa impi yenkululeko ama-war veterans uyavulwa lamhlanje eHarare International Conference Center lapho okukhangelelwe ukuthi amalunga angu-3500 azabe ekhona bekhuluma ngendaba zabo ezichiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amalunga ebandla leCCC ayinkokheli yabatsha ababalisa omela idale lePhalamende uJoana Mamombe bazaba besemthethandaba lamhlanje lapho abazaba bethoniswa icala lokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele ku-Studio 7, ngibingelele abasakazi bonke labalaleli. Ngithi ngilombuzo lapho enginawo ukuthi kanti okwenza abantu bebelokhu bexoshana leZANU, iZANU PF leyi abakhokheli bayo bonke inkani zabo zifunde eZimbabwe, zifunda ngaphandle kwamazwe. Laba abaxoshana thina esihleli nabo lapho emakhaya, inkani zenu zifunda kanjani? Kusasa lazo limi njani? Landi nabazali lilandelayo, ifuture abantu benu ikuphi? Malilandelana lesizwe esivulala ikusasa yalo. Abadala nabo bazigcine bona izinto bezenzela bona, basebekhethe ilizwe balenza imizi yabo, babusa umathanda ngabantu babo kabafundi kulelo lizwe lingasela mfundo. Kubuye kwezemidlalo, izifa international team yakithi ayisadlali ngaphandle, yibo futhi umkhwenyana wabo Mnangagwa, yibo ababusa zonke lezo zinto lezo abazilungisa ngendlela yabo, belungisa ngani? Balungisa izinto zemizi yabo, izinto zesizwe. Asike sizinukela amagwapha mpela, sizinukamakhwapha ukuthi athi silandelani. Uyakhokhelwa isiphofu, ukhokhelwa isiphofu silandile wena, ubona kodwa uhamba ubambe ngemva kwakhe. Kulokuthi wena ume phambi kwakhe, uhambe phambi kwakhe alandile wena, but wena ulandela wena, uhambe ulandele impondo zakhe lapho ehambe zisecha khona lapho kulodonga, lapho kulamatshe, lapho kulani. Kuyayangisa lokho okwenzakala ezweni lakithi elingelabakhokheli. Yonke into inuke kuze kunukele ibhola, ibhola elikhahlelwayo, imidlalo ivalwe, kuvalele ukudla kwabanye abantwana ukuthi bangadli. Bona abantwana bayadla ezizweni lapho abafunda khona.
Sanibonani basakazi nani balaleli be-Studio 7, ngufeli qinisa lo okhulumayo owasekana ejabhiwa ekana ejabhiwa ebhane. Ngithi balaleli be-Studio 7 nani basakazi be-Studio 7, lokhu okwezana ukuthi iZANU ma seyiya kuma-election ishaya abantu ayisinto yakuqala, futhi iZANU is good for ekuphikeni. iZANU ekuphikeni ithi into iyenzile iyale ithi yona into ayiyenzanga, kuyiyo iyenzile iZANU, kuyiyo ekufumile iZANU lokho okuthi ushaywe abantu. Phela iZANU akusikhuthi ukuphika kwayo lokho okushaya abantu ngokwamanje, even ibulele abantu nge-ground yama ngozwane. iZANU yala yathi yona akusiyo ebulele abantu, abantu bebebulawa ngama-distance, kuyiyo iZANU eyayibulele abantu. Akusinto yokuqala leyo. Ngizobuza lo ubaba othi abantu be-CCC badlulazisengwa, bona bafuna ukuphuma yeZimbabwe. Manje eZimbabwe baba uzophuma ngalipho, uzophuma kanjani, uzothi uhlele ekoneni, uhlele ekoneni uthi ufuna ukuphuma eZimbabwe. Uphuma kanjani eZimbabwe uhlele ekoneni? Angeke uze uphume eZimbabwe mawungavelanga ebantwini wabonakala ebantwini ukuthi wena ufuna ukuphuma eZimbabwe. Uzobuloko ukukhuluma ukuthi uhlele ekoneni kungabi khona into nje oyiphasiphithelayo na ukuthi kanti dlana kumele ngiyeze kanje orola kumele ngingenele kulama elections ukuze nami ngiphume lapha eZimbabwe ngikhume. Ayikho inkunzi yake yakhonya imile espaye imile ngaphandle kwesibaya kuyikuthi eyinye enamathokazi phakathi esibayeni ezozala amathokazi iphi yile enenkomo ezisikazi phakathi esibayeni le mile ikhonya esisigangeni esehlathini baba ayilalu ayengeke ize ibe namathokazi izozikhunyela nje izihambelene ezinkabi nezi eziphandle le esigangeni.
Salibonani, salibonani basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke. Hawu madoda, sisiloke senda ama message ethu awabalwa. Siyacela madoda ukuthi lathi imbono yethu ikibalwe ifundwe emoyeni. Yeyo okhuluma yonkomo ngibuya eLupane esigabeni sasekana loba eJabiwa. Umbono wami uthola aluba kuyenzeka abantu bavotele iTCCC sonkeni nje sihambeni siyobhalisa sivotele iTCCC sizame ukuthi sikhuphe iZANU PF embusweni sesidubekile ngeZANU PF embusweni kuchaywa abantu kubulawa abantu kubotshwa abantu angendlela ongeke uyazi lokuthi kwenzakalala abantu bayadobeka elizweni ngenxa yeZANU PF. So siyacela hlobo zami ukuthi ngabe abantu siyezwana sibambaneni ngabe sibona ngaso linye. Ngikhuluma nje mina singabhalisa ukuthi ngabe bonke abantu siyahambani siyebhalisa ukuvota. Sivotele iTCCC ngoba yilo ibandla engibona sengathi lingasikhulula kuZANU PF. Nxa abantu beMRP betibona ilokhu zini iTCCC ngeke ivuse lobe ngaziwine ngeke ivuse. Bona ilizwe bengaliquma yini? Bona ilizwe bengaliquma yini nxa kuyikuthi iTCCC ingehluleka ukubusa? Bona iba bangakwanisa ukuquma ilizwe yini? Bangadohisi abantu. Abantu beTCCC badohisa nje abantu. Bona ilizwe bengakwanisa ukuliquma yini nxa kuyikuthi uChamisa engawina engeke avuse ewinile njalo? Bona ilizwe bengakwanisa ukuliquma yini? Badohisa nje abantu kuphela, ukudohisa abantu. Bona baride pressure group banika nje pressure kuphela. Kunantu abazoyenza libandlala kithi impela emathebuleleni, but nge-strategy sabo siphansi kakhulu. Akulanto abangayenza, akulanto abazoyenza. Nanku ama-by-elections ayenziwa abakhona, waye bengangeneli ama-by-elections singaze sizothiwa labo bangenele ama-by-election. Kabangeneli ma-by-elections kabayenzini, akulanto abayenzayo. Abafuni ukuba yi-president ukuthi bavotwele beba ngama-president, bafuna ukuquma ilizwe. Bengaliquma yini? Bona kumele bazibuze khonokho ukuthi nxa bethu Chamisa engazawini ngekabuse, bona bangaliquma yini lizwe. So umbono wami ngilawo nje kuphela ukuthi bangadukhisi abantu. Abantu nje kuphela bahambe sikambeni ngobuningi bethu siyobhalisa. Sivoteleni iTCCC ngoba yilo ibandla elikhulu eliphikisayo. Lokhu kutshona sibumba amabandla amaningi ningi, lokhu akusisizi ngalutho. Lokhu abantu sebedubeka yinto engeke yaba yasisiza leyo. EZimbabwe siyadubeka kakhulu, akusadingi ukuthi kubunjwe amabandla lawa abelokhu esithi lapha lalapha. Sekudinga ukuthi sisekele lelo bandla silibona ukuthi leli bandla lile power. Sisekele lona kuphela, sizama ukuthi sikhuphe iZANU. Iyo mbono wami engilawo. Ngiyabonga.
Sanibonani kuStudio 7 balaleli lani elisincedisayo ukuthi sikwanise ukufaka imbono lapha. Siyalibingelela, siyabonga njalo ngokusithethela indaba ezinhle. Lapha siyamuzwa umnangagwa kuthiwa uthini, ukuthi ufuna ukwenzela abantwana izikolo ezifundwa mahhala kungabhadalwa. Akuyenziwe isifoni, siyazi ukuthi into engekhoyo vele, into ekhulunywa kuphela kuphelele emoyena, into eziphonga ukukhulunywa nje kuphela ezingekhoyo. Umbuso weZANU PF uhlukumeze wonke umuntu eZimbabwe. Laba abadiye umbuso weZANU PF wathiwa turayit, usiba rayitinga vele. Ukuvota ngikhona mbona kungalancedo, ngakuyami vele mina ngicabanga loku ungavoti nje. Kona into ekhuthaza abantu ukuthi bengavoti, uvotelani vele. Ungaze idliwe iZANU PF ekhona iyangena ngenkani lokuzeni embusweni. So hhayi, esikwanisayo sivotelena, sivotelene umqondisi moya emara lapha emtoka Republic but ngene part nxa singaphila ngcono kade lokuzeni nanti
Studio 7 Studio 7 linjani linjani basakazi bethu hayi siyazizwa izindaba kunobaba lo okhuluma nge Friday kumbe ngi Thursday sakwazi but Studio 7 yeyibala ibale ezezani ibale ze Triple C hayi Studio 7 silokhu ngayilandelayo kayiseke ihlangothi Studio 7 ikhipha njengoba zinjalo i Triple C izani MRP wonke nje amabandla ezombuswazi ku Studio 7 yawezwa nje ikhuluma nje ikhankasa ikhuluma nje ngokufisayo uhlelo silazi lusekele ihlangothi lelano lezimba kuthiwa iZDC luhlelo lwezani PF ke lula awusozi uzwe ku MRP ikhuluma ku ZBC awusozi uzwe izabo ikhuluma ku ZBC ukhuluma yini izani PF awusozi uzwe ukukhuluma odawo le Google round ku ZBC ngoba ba ngoba ngolwezani PF iluhlelo silwazi ukuthi lusekele ihlangothi lula u Studio 7 sidilibambe njalo basakazi bethu lesekele ihlangothi siyalithanda nje lisifundela kahle izindaba zeZimbabwe laba ngaphandle kwelizwe bakwazi ukuzilalela izindaba ze Studio 7 siyabonga
Studio 7 ngiyakhuluma lapha yimi upilot Mpofu ngembuzi sokuthi indaba osobhuku kuba yibo ababhaliswa kumumbu wesocial welfare kube kathi kukhona abantu abahluphekayo phakathini kwesigaba lapha kwindaba kuyoza ukuthi ningabasizi bencediswe bencediswana nawezinlewezi nomphakathi wakhithi engulubeni kodwa akhe imbona kunika osobhuku labo wani bani kume yiphathi yezanu na mimfuna ukubuza kona lokhu
Siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, uMongameli Joe Biden uthumele amazwi enduduzo kumuli yakondlovukazi uElizabeth wesibili uBhubhe Izolo. UBiden uthe uElizabeth wakhuthaza ubudlelwano phakathi welizwe leBrithani leMelika. Silokhe sikudaba olufanayo sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBrithani.
Inokumuntu bemthanda bonke abantu balusizi siyakhala ube ngumama ohloniphekayo othanda lamhlanje isizwe seBrithani silahlekele lathi silahle abe simthandi ukwini wonke umuntu uyamthanda sibili
kahle kahle kuyini abantu abakade bekuhabit ngaye uQueen Elizabeth
uQueen ube ngumuntu ohloniphekayo othanda abantu umkhokheli obekhokhelele umhlaba wonke obehlonipha abantu athanda abantu athandele uNkulunkulu yikho abantu kade bemthanda uQueen ube ngumuntu ohloniphekayo
abeZimbabwe labo bayalandela kakhulu yini umndeni wesikhosini njalo kukhangelelwe ukuthi kuyini osokuzayenzakala kathesi
yebo abeZimbabwe siyawulandela umndeni mina njenjena ngaze ngahamba ngaya esikoleni ngafika silisizi silahlekele kunjena ukuthi abantu bathini osoza thatha isikhundla uCharles nguye esetshonile so uCharles ngekosi kumbe abantu bayakuthakazelela kumbe bakabakuthakazeleli uCharles nguye okathe oseyinkosi osethente isikhundla sikanini
Hello ke ngunkosazana Isabel Dlamini isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBrithani obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC Yabo
Hayi siyabonga ke isikhathi yiso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela Ukukhothama kwendlovukazi yakweLengilandi uElizabeth wesibili kuthiye abantu bomhlaba wonke jikelele kunye labeZimbabwe belembono ehlukeneyo ngaye umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucele ibandla le-ANC elakwele South Africa ukuthi lincede ibandla lakhe kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yokhetho ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalo kubayi-elections ebulilima sokuliphe umdlala wokuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo. Kodwa phakathi laphakathi lapha lingasilalela ntambama ngo 7:30. Libe lempela viki elichukela.